Loko sisa negotiator lama mediators lano Archbishop Ndlovu yabe sikhulumela thina sikhuluma inkalazo zethu la ihamba siyakhuluma ku president Mnangagwa owakathi si inkulumo lokho ziqhubekela phambili njalo sibonile isikhalazo sika president uthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours. But into eloko sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali njalo izikhalazo zethu zonke esazihambisa uhulumente bebengakazikhangeli. So sisanegotiator, sisakhuluma sile njongo yokuthi lapha esizavumelana khona sizavumelana ukuthi sibhadale imali ekwanayo njalo izikhalazo zonke ezikhulunywa ngodokotela wonke ziyakhangelwa. Xa kungakhangelwa lokhu, hayi singabuyela emsebenzini.